Ubugebenga obenziwa ngabantu abahlomileyo ngezikhali ezilimazayo sokuyinsakavukela umchilo wesidwaba. Siyakwazi ukuthi emalangeni adluleyo lezinyangeni ezithe zadlula besisizwa kakhulu ukuthi abantu babanjiwe ngabantu abahlomileyo babathathela lokhu lalokhuyana. Siyakwazi futhi ukuthi emalokitshini atshiyetshiyeneyo abantu bebengenelwa ngabantu abathwele izikhali ezigoqela amahloka, amabhemba lembhobho babalimaza abantu befuna ukubathathela khonokho okuncane ababe belakho ezindlini. Siphinde sinanzelele futhi ukuthi ikakhulu kumnyaka ophelileyo kusiza kona lo mnyaka baningi abantwana ababuleweyo becuywa izitho zabo ezijiyatshiyeneyo yizo lezi zikliwi. Ngakho ke nxa umongameli welizwe esethe waphakamisa ilizwi ngakho lokho uyinto ejabulisayo ngoba kuveza ukuthi lezo zikhalazo zabantu izakhamizi kathi zizileta sezizafika ehofisini eyiyo ephezulu elizweni. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi nxa umongameli esethe wethula amazwi anjalo amapholisa lalezi zingatsha ezikhangela ngezomthetho baqinisa isandla badingwe labo bantu bangabanjwa-ke kuqinisa isandla nxa sokusethula izigwebo. Umuntu singamboni namuhla engena entolongweni simbone kusasa futhi esephumile sezivakatshela kholokhana kwenza ukuthi lezo zigebenga zibe legunya. Ngakho-ke ngamongameli sethule lawo mazwi okuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla. Isandla kasiqine abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezizakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
Kobulawayo kulezi nsuku ziminjani izehlakalo zobugebengu?
Kobulawayo emalangeni nje ambalwa sike saba labantu abahlaseliweyo lapha ePhumula endala bangenelo sibili bahlukuluzwa kakhulu abantu babathathela impahla. Saphinda saba lokugebenga futhi esibubalule emanyuziphepheni obenzakeleyo ngangaphambanisi lapha emganweni lapho kulojaha othiye ehlukuluze mbe singathi ubulele untombazana wakhe kuze kwabonakala ke abantwana sebebone wabayi libhodabhoda endlini lapha yililizekela khomba ukuthi lapha kungabe kulento ethize ngoba siyakwazi ukuthi nxa sikhangela ke indigenous knowledge system yethu izinyoni zona ezizinyamazana ziyabika okuthize. Ngakho ke abantu bakunanzela ukuthi kungabe kulento laphana ngoba mawabaya ajayele ukuthi lapho ongantwa kule gazi khona kumbe kunuke okunuka khona igazi asondela. So yikho ke okuze kwabadonsela ukuthi bagcine bevulile lapho bafika kuntombazana lowo kuyukuthi sokulesikhathi wabulawa lijaha lakhe-ke lamchiya khonapho limguzele ngengubo. Yibo kudlwangudlwange esilabo kobulawayo abantu babulawa abantu ngelo ezindlini bathathelwe lokhu lalokhuyana. So kunganeno ke okwezimoto ezazithatha abantu ziyabaphosa kathana sigcineke kumaviki amabili amathathu edluleyo lapho kulo mama khona odwa dodo laphana eKevin ngabantu abesifazana bagcina sebemphoselele kuHarare Road la ebekhanya befuna bamcuyacuya lokhu abamcuya khona kodwa-ke kabasambulalanga ngoba uyatsho ukuthi wayetshayisa emsebenzini-ke bagcina bemphosele khona le emgwaqweni le esuka khonapha eKelvin lapho eKelvin empophoma lapha. So ngokunye-ke ukuganga okukhona khonokho abantu abaye bekuveza emphakathini.